Ngokubona kwami wonkomo ukuqakatheka kokhetho lolu olusezwe naseMelika kungenxa yokuthi siyazi ukuthi ilizwe laseMelika lilombandela ongakanani masikhangele kuzo zonke izinto ezenzakalayo umhlaba wonke jikelele, lokho singakubiza ngokuthi ngama-superpowers. Yingakho ukuthi into eyenzakala elizweni laseMelika ilomthelela kakhulu even noma kwezeikonomi noma ekubunjweni kwemithetho noma ekwenzakaleni kwezinto eziningi umhlaba wonke jikelele. Izinto ezenzakala e-America noma ngithi ingqophamlando ese-America yenza ukuthi kube nama-global change umhlaba wonke jikelele. Yiko kwenza ukuthi yonke into eyenzakala e-America ithole ukuthi umhlaba wonke jikelele uthe nhlo amehlo ukuthi ubone ukuthi umphumela welizwe lase-America kuma-elections ukuthi uzaphuma njani.
Ama-Republicans alubana ethe anqoba ku-House of Representatives kanye lakusenethi, siyazi ukuthi yebo azalawula lezo zindlu kodwa umongameli Biden owebandla lama-Democrats uzaqhubeka laye engumongameli. Ubona ama-Republicans esenelisa ukuguqula yini indlela iMelika edlelana ngayo lamanye amazwe uBiden elokhu ephethe?
Okukhona nxa kungenzakala ukuthi bashuthule lezo zindlu kumnumzala uBiden kuzabe yinto enzima kakhulu, okuyisifiso sabo kakhulu ukuthi kwenzakala ngaleyo ndlela, ngoba bayazi ukuthi nxa kungaba njalo kuzabe le-frustration eningi kakhulu ezakwenza ukuthi uJoe Biden eminye imithetho engasayinelisi ukuyipasisa. Njalo kuyase kufana lokuthi uyisitombe nje sikamongameli osekhona kodwa umongameli ongasenawo amandla aqatha ukuthi mhlawumbe usengathatha resolutions ukuthi lokhu ukuthi kwenzwe njani. So okuyinto engibona ukuthi nxa kuyenzakala ngaleyo ndlela kuzatshiya umnumzane uBiden engasela esengumuntu nje kuphela, kungasela into ecacayo ngaye. Kodwa-ke ngibona engathi kule possibility, ngoba kathesi into engenza ukuthi kube ne-possibility ukuthi kwenzakale ngaleyo ndlela kungenxa yokuthi nxa sikhangela izimo ezenzakalayo globally, kakhulukazi nxa sikhangela impi ye-Ukraine le-Russia, sibese sikhangela le nkulumo yezokukhulunywa ngoDonald Trump ekhuluma ukuthi yena ngabe libandla lakhe elisembusweni ngabe lokhu akukho. Abanye singakukhangela kancane, kodwa-ke asingakhohlwa ukuthi inkulumo zesithuta noma inkulumo zomunye umuntu eyabe limthatha njengeklawula zomthelela omkhulu kakhulu ezingenza ukuthi abantu behlale bemangele sekwenzakale into le ebekade beyithathela phansi ukuthi ayisezenzakale.
Yena uTrump sizwa kuthiwa ulakho ukumemezela ukuthi uzancintisa ngo-2024, ukhetho lolu lungadlula nje. Ubona kusenzakala lokho?
Yena uTrump ngendlela esimbona elokhu eseshatenyuka njalo lezama-interviews ake lokhu eqhubekela phambili esenza ama-political comments, utshengisela sobala ukuthi yena uyafuna ukuthi aphenduke